Endabeni zethu lamhlanje, uMongameli Robert Mugabe uthi uMongameli Donald Trump ngani ngugoliath ofuna ukubhidliza amanye amazwe. Uthi umangaliso yikuthi uTrump ufuna ukubhidlise ilizwe leNorth Korea. Uhlelo lokubhalisa amagama kugwalo lokuvota kusetshenziswa imitshina ye-biometric voter registration lubhekane lenhlupho ezimbalwa endaweni zonke zelizwe leZimbabwe. Kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni lamhla lilanga lokubingelela isihlobo labangani. Sicela inombolo zabafuna ukungena kuhlelo lolu ngo-4 PM. Kuhlelo Woza Woza Friday lamhla sixoxa namalunga eqembu le ukukhanya kwezwe. Ku-Live Talk lamhla sixoxa lezalwane zeZimbabwe ngokwethulwe nguMongameli Mugabe emhlanganweni we-United Nations General Assembly. Thumelani imilayezelweni ku-WhatsApp kunombolo yethu ethi 001-202-465-0318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 9:09 AM 4930-6065-15460 laku-13860 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa ukuthi ku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.